Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ama vocals lobe standega yo olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu ekuseni mhla ka 22 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje
idilikile intaba ngitemba lababala iBhayibheli basho bathi zadilikile indonga zaseJericho nazo ke izindonga zaseZimbabwe zidilikile.
Umnumzana Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphindela ekhaya namuhla esezothatha isikhundla sokuba ngumongameli welizwe esithiwe ngumgabe izolo.
Haleluya, siyakubonga uNkulunkulu ngoba usikhiphele umgabe. Thank you Jesus. Siyabonga mahlaba ezulu ukusebenza umsebenzi onganga. Haleluya.
Izizalwane zeZimbabwe ezigoqela iziphandle kwelizwe ziyaqhubeka ngokujabulela ukuthiya isikhundla kukaMgabe. Abalwela amalungelo oluntu bathi okwakuqala uMnangagwa amele ukuqakathekise ikuhlonipha amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphindela ekhaya namuhla esezokuba ngumongameli weZimbabwe kulandela ukwehla kukamnumzana Robert Mugabe embusweni ntambama izolo. Umnangagwa wayebalekile elizweni ngemva kokuxotshwa ngomgabe kuhulumende lakuZANU-PF esithi wesaba ukubulawa nguye umgabe labantu bakhe. Umgabe usuke embusweni izolo ngemva kokugenqulwa libutho. UMnangagwa yena wethule amazwi esithi ukhangelele ukusebenza loZulu weZimbabwe jikelele ekulungiseni umnotho lakho konke okuhluphayo. Endaweni ezijiyeneyo zelizwe ezigoqela eHarare lakobulawayo, uZulu uyaqhubeka ngokujabulela ukusuka kukaMgabe. Emadolobheni omabili kabalalanga abanengi ngitsho laseGwanda. Kubika intatheli zindaba yethu uVusa Mkhwananzi.
Kujaywe amakhwelo, kwahlatshwa imikhosi, kukanti abanye behlise inyembezi zokujabula lapho besizwa ukuthi obengumongameli welizwe uRobert Gabriel Mugabe sezowavuma ukuthiya intambo zombuso ngemva kokuba ezithuthunelwe ngabebutho bekhokhelwa nguGeneral Constantine Chiwengwa ngamadabukakusa ngolwesithathu lweviki edlulileyo. UZulu uhlangane ezitaladeni kungenani lokuthi usuka kuliphi ibandla ejabula ngokuthiya kwaMgabe isihlalo. Abasakhulayo edolobheni leGwanda bavale umgwaqo omkhulu osuka kobulawayo usiya eGoli behoza amapholisa bephethe ibhakane lokuvimba umgwaqo elibhalwe ipholisa yet. Omunye wabasakhulayo oveze imbono wakhe ngokukhanya kwenkosi Zindi Mkandla othe umanzi te ngenyathelo elithethwe uMgabe lokuthi yayintambo zombuso ngemva kokudanisa uZulu ngesonto lapho iningi ebelikhangelele ukuthi uzathiya isihlalo.
Sala sagqugquzela into leyi, siyabonga sitere kuRobert Mugabe Mugabe usihlonipha wahamba mtshala. Hayi indima uyifezile kodwa yeyi waboxothwa njalo, hayi madoda siyabonga.
Omunye obelesifiso sokubona uMgabe suka esihlalweni ngumnumzana Msizi Gumbo, njalo uthi umbiko wokuthi uMgabe sethiya umbuso umjabulise ngokuphindwe kabili.
IGwanda yonke ijabule kakhulu njengakhona lokho okubonakale kumabonakude kutshengiswa eHarare khona ngale lathi sithabe kakhulu ba deba kholisa abantu ukusukusela edolobheni leGwanda kwaze kwafika ephakama lasespitzkop khona ngale bajabule abantu. Lilanga eliyehlukene kakhulu singelaye uMgabe, sijabule kakhulu lokho konke kungasoze kuvuke kulungile kodwa sikhangelele ukusebenza siya phambili singelaye loba.
Utheli Mathema uthe yena kasoza buquthe ubuthongo kunsuku ezilandelayo ejabula ukuthiya kwamgaba isihlalo njalo ubona ikusasa elithukela.
Umbuso kamgabe obesihlukumeza kangaka for iminyaka eyi-37 sihlupheka sithwele nzima. Namhlanje sithi siyathaba kakhulu njengabantwana beZimbabwe sithi size sathola uzibuso opheleleyo. Esikukhangeleleyo ke lapha baba, sikhangelele impilo enhle, impilo ephuphumayo, sikhangelele ukuvuka kwama-industry, sikhangelele ukuqhatshwa, sikhangelele employment ukuthi ibe khona, sikhangelele ukuwa kwe-corruption. Ngiyabonga.
Loba nje umgabe ebhekane lobuhlungu bokuthiya umbuso, bakhona abathole ukuhleka ngokuphuma kwakhe embusweni lokhu.
Umuntu ebeseyekele ukulala endlini ngethi khona ulelethuthisa umgabe e-state house.
Iningi lithi belingakhangelelanga ukuthi umgabe uzathiya isihlalo masinya kanje njalo bekungela mthimba olungisiweyo kodwa kusiyafika empelaviki kuyabe kungabizwa ozayo kwindawana ezithiyeneyo lapho kuyabe kuthiswa inyama kudliwa lamabele kuvaleliswa umgabe. Nguvusisizwe Mkhwananzi wendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Kwele bilithane lakho into efanayo.
Ngomgqibelo odlulileyo izizalwane zeZimbabwe ezidlula inkulungwane ezimbili zibuthene esigodlweni sommeli weZimbabwe eLondon zijabulela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho njalo zisithi umgabe kumele ahambe. Nesonto abaningi bajabula kakhulu besizwa kuthiwa umgabe uzakhuluma kumabonakude benakanela ukuthi uzamemezela ukuthi sesukile embusweni kodwa wabasala benyampe inhliziyo abaningi ngoba kazange akutsho lokho. Thukuthuku izolo bezokuyimbululu eZimbabwe yonke langapha England uZulu wethokoza ngemva kokuba umgabe evume ukuthiya umbuso. UNkosazana Sibongile Khoza ohlala eLondon ujabule umanzi.
Sekwenzakele. Umuntu sezakaye ekhaya kade ngasuka ekhaya abantu abamsebenkani kwabantu abamabazange bathola uthando lukamama. I-last born yami yaqala u-grade 1 ngingekho kade siziqede i-university. Haleluya, siyakubonga uNkulunkulu ngokusikhiphela umgabe. Thank you Jesus. Siyabonga mahlaba ezulu ukusebenza umsebenzi onganga. Haleluya. Sesiye ekhaya manje.
Umnumzana Kemli lo uthi kudala walinda ukuthi umgaba ahambe kodwa namhla iphupho lakhe selifezekile.
Hayi, ngikhona lapha ngijabule ngimanzi nte. Hayi, ngangacabanga ukuthi luzafika lolu suku lwanamhlanje olunje. So kudala ngiphupha ukuthi umdala lo uzaphuma. Kunini sitoyitoya siya ema-embassy sisenza konke. Ngicabanga ukuthi umdala uzaphuma kodwa vele ngase ngidelile ukuthi umdala uyaphuma impela ngisaphila lami ke ngibone ukuthi iZimbabwe iyaba njani ngaphandle kwakhe. Hayi, ngijabule ngimanzi nte. UNkulunkulu mkhulu, ngiyamdumisa.
Izizalwane zeZimbabwe eziningi zabaleka umbuso kamgabe zohlukunyezwa ngendaba zombusazwe sezophephela ngapha England. UNkosazana Soneni Dube ungomunye ongakatholi amaphepha okuhlala kwele Bhilithane. Kuloba nje wacela ukuphephela wehluleka lokubuyela ekhaya ukuyabeka umkakhe azabhubhe.
Hayi, angisajabulanga, angisajabulanga bakithi. Umkami ufe 10 years ago and ngafika kulele leBritain ngaclaim i-asylum bangincitsha amaphepha. Ngihlezi lapha eBritain 22 years, but umkami ufe 10 years ago. Ngiloke nzama. I've tried everything, amaphepha. So iBritain can stick it up ngamaphepha wayo. Mina sengiyawithdrawa i-asylum yami sengiyasihlalela ekhaya. Nasengiyahlala ekhaya manje.
Iminyaka engamathumi amathathu lesikhombisa esinesikhundleni umgabe wahlukumeza abantu, kwachitheka imizi, izihlobo zalahlekelana, kwaphela imisebenzi, kwaphela ukudla, kwaliwa, kwafa abantu. Bahlalhlata ngamazwi abantwana beZimbabwe besiyadinga impila kahle. Bathi okungapheliyo kuyahlola, njalo okuhlolayo kuyaphela. Akwaziwa ukuthi kuzaba lenguquko na kwele Zimbabwe. Abantu bathi kuzophela kubonakale. Okwamanje umgabe ilanga selimtshonele, sowuphelile okwakhe. Ya dilika intaba mlaleli. Ngimele iStudio 7 eLondon. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Welcome to Zimbabwe.
Uhulumende weMelika uthi ukusuka kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni yinto enhle kakhulu enikeza uzulu weZimbabwe ithuba lokuvuselela ilizwe kanye lokudlelana lamanye amazwe kuhle. Isikhulumeli sogatsha olubona ngokudlelana lamanye amazwe eMelika unkosikazi Heather Nuthi uthi sebekhangelele ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
What we saw today, the resignation of Robert Mugabe, is a historic opportunity and historic moment for the people of Zimbabwe. The people of Zimbabwe have firmly voiced their desire for a new era to bring an end to Zimbabwe's isolation and allow the country to rejoin the international community. The future of Zimbabwe, though, has to be determined by the people of that country. We look forward to and hope for free and fair elections.
Unkosikazi Heather Nowethi isikhulumeli sogatsha lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
Iyuthi madoda sishontana abazakulayo sibabizela ukuthi babuye ngokuzibana kanje ukuze baqhubekisele phambili.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi kuqakathekile ukuthi uhulumende kaMnangagwa abe nguhulumende ohlonipha amalungelo oluntu njalo eguqule indlela amapholisa lamabutho asebenza ngayo. Olwela amalungelo oluntu njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane uMnumzana Difa Dube uthi isisekelo sombuso laso kumele sihlonitshwe.
Into eqakathekileyo elizweni eyokuqala ngqa ukuthi kwazakala ukuthi isisekelo sombuso esibizwa ukuthi yi-constitution yelizwe sizahlonitshwa na. As long as nqaka ukuthi sisasekhona noma singaze sitshintshe ubani abukele suyithangethini, kodwa as long as isisekelo sombuso welizwe esiyiso esavunywa ngabantu beZimbabwe ukuthi lokhu yikho esikufunayo ukuthi ilizwe lakithi lihambe ngalindlela, nqa kungahlonitshwa konkwana kuyakufana lokuthi asikaqhazi lapho esiyakhona. So mina ngithi isisekelo sombuso akube yinto eyazakala ukuthi ayidraftelwanga abantu ezama-citizens kuphela, but idraftelwe kusuka from kupresident kuyehla kusiya phansi ukuthi wonke umuntu lama-ministers bahloniphe ukuthi kwazakala ukuthi isisekelo sombuso yiso esigada ilizwe ukuthi lidlondlobale.
Embikweni wakhe awethule izolo uMnangagwa ubonge abantu beZimbabwe wathi njalo inqubela phambili yeZimbabwe isezandleni zakhe wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe. Ubona senelisa na ukusebenzelana kuhle labamabandla aphikisayo bavusele ilizwe leZimbabwe.
Engakutsho lapho babunkobo ukuthi indlela abantu noma ngithi ama-politicians akithi silokukhuluma izinto ngomlomo kodwa ngezenzo senza okunye. Nxa kukuthi uMnangagwa ngendlela amazwi yakhe awabekileyo izolo engiwalalele ngayo zwisisa kuhle, engabe kukuthi ukhuluma iqiniso, ngibona ingathi kuzakwenza ukuthi inkokheli zinanzelele ukuthi abantu babuya kuqala kula yonke into. So laphana kuveza sobala ukuthi nxa bebonile ukuthi abantu bayayenele ukuthi bame ndawonye babamba nizandla bathi into esiyifuna yinansi bayiqophe ngendlela abayifuna ngakhona, ngibona ingathi kuyabuqakathekile lokuyana. Nxa kukuthi engakwenza njalo abekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bazakuqala kulabo bona abayibo abakhokheli, ngibona ingathi kuzasiza kakhulu. Nxa siqhubekela futhi phambili sikhangela indlela izinto ezibathi zenzakale ngakhona, into leyo ukuthi kuthiwa i-political party kuleliyana, i-political party kuleliyana, i-political party, okunye engifuna ukuthi ngikuveze sobala babunkofu ukuthi nxa ungumongameli welizwe akusadingeki ukuthi ubani usekela liphi ilizwe, ubani usekela liphi ibandla noma ubani usekela liphi ibandla. Nxa ungumongameli sokufana ukuthi uthi gwaqa abantu bonke belizwe lubonke ngoba usungubaba wabo bonke, ubonke abantu bakulelo lizwe, akusakhetheli ukuthi lo ngwe-MDC lo ngwe-ANSA lo ngwaliphi ibandla. So nxa engakufaka lokana kube mbeke ayenelisi ukuthi akulandele khonokhwana izifuno zabantu abazidemonstrate-ileyo abantu batshengisela ukuthi bafunane, ngibona ngathi lokana kuza kwenza iZimbabwe lo mbuso wakhe abantu bawukhangele ngelihlo elimhlophe elingelabukhophe.
Kuyini amele akwenze ngokuphangisa ethatha nje intambo zombuso ukwenzela ukuthi impilo yabantu beZimbabwe ibe ngcono kakhulu? Siyazi akula misebenzi, akula mali emabhenki, ilizwe limotshakele.
into yokuqala ekhathathekileyo kwabonkomo ukuthi nxa ebuya ezoqalisa ukuthatha iintambo zombuso kufanele ukuthi ayenze ukuthi ayi-roadmap adrafte i-roadmap ezayenza ukuthi abantu babekwazi ukuthi la manye ezayenza ukuthi iphe abantu isibindi sokuba selizweni lezimbabwe into yokuqala nxa abantu bengabe lesibindi sokuba selizweni lezimbabwe labo ngivala la ma-investors ngoba into eqakathekileyo lamane ukuthi kwenelise ukuthi izimbabwe ayibuyele esimeni sayelesane kakudala ama-investors bayenelise ukuthi babuye ezimbabwe bazoletha imnotho bazoletha ibusiness ama-businesses abo bone abantwana bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke abantu bagcwele ubo-south africa bayahlupheka bangabi kubotswana sesitritwa ingathi sesizinyamazana kuyadingakala kakhulu lokho ukuthi abantwana bakithi abalama-qualifications ababuye bazabuya nxa bebona ukuthi ngempela ngempela umongameli lo onguye osekhona kathesi wenza izinto ngendlela eqondileyo la ma-investors bazabuya nxa bebona ukuthi kuyareforma izinto zonke ziyalungiswa kutsha from i-banking sector from imithetho yakwe-indigenization kubuye nje yonke nje lokuthi ukuhlonitshwa kwabantu kube izinto ezicakathekileyo azibeka zibe sobala kungabi into okuba yindikibhane ukuthi iyabidingwa ingazwisiseki kahle ukuthi kuhamba njani ama-investors bazabuya izimbabwe bayayithanda but bazabuya only nxa bengakucacisa kuhle ukuthi buyani esilithembisa khona nanku la ma-reforms nanka siwenzile
umnumzana Difa Dube yisizalwane sasezimbabwe esihlala kwele bhilithane njalo ulwela amalungelo oluntu kunjalo nje usithandekile mhlanga westudio 7 uxoxe lowalwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra unkosikazi Tariso Phiri ukuze sizwe imbono yakhe
bese sisithi lo obuyayo lo sihlale phansi futhi sidrafte i-constitution efanele ukuthi abantu bezimbabwe beyilandele ngoba kathesi le ekhona ayimandeki ngoba ngeyo individual labantu abanye abangekho buhlungu kokuthi ilizwe leli lathathwa njani thina asinandaba ukuthi lo ngenileyo kathesi uzenza thina futhi nayo uzabakwazi ukuthi uma engadlala ukuphi we are going to make some system njengalo mngamele simezile ngoba thina into esifuna sifuna change
ukukhona ibandla lakho elingena ngakho kulolu dabo lwenzakalayo
ayikuthi angikaninanzeleli kuhle ngoba okunye lokhu bayahlala beyi-hierarchy but okunye singakuboni but mbonungani owakathesi mbonungani uzahlala kokuthi nje idasi i-settle down angithi after that sekuyiwa kuma-election sibone ukuthi ngubani ongenayo ibandla lami liyafuna ukuthi khona kwenziweni kube khona kuma-election after i-dust leyisisekulile down alapho bangavuma but okwakathesi vele labo bamele benzani bencedise khona phana ngoba we are the opposition parties labani
siyayisizwa impiko ethi imbali yebutho lezipra ayibekwanga kuhle yacaca njengaleyo eyabanye bangani bayinyathezela kuzaba ngcono yini
ngathethi vele sesiyiqalisile thina eze zipra trust sibe sihamba sitshela abantu kanjalo kanjalo nje ngoba kunento eziningi mntanami ezibuhlungu abazali balabantwana abafayo empini abazange babikelwa back abazange batshelwa lokuthi kuhambe njani and siyayangeka nxa sihamba kibe ebantwini besibuze ukuthi kata bethu kwathiwa kunjani hhayi bazali sizalitshela lokho ngoba izinto ezikhona ayisizo ezazenzakala ngaphandle kwelizwe kuze kuyeza nalapha ngikhaya ayisikho so thina sifuna i-history kuphela abantu bebekwazi ukuthi kwabanjani kwabanjani abantu abaningi bangayethuka ngangaleli banja elezanu ngoba abalazi ukuthi labanjani
unkosikazi Tariso Phiri walwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra njalo uyisiphathamandla sebandla lezaphu ibandla le-MDCT lithi lanxa esihambile umnumzana Robert Mugabe umzabalazo uyaqhubeka sixoxe lonobhala obona ngokuqutshwa kwenhlelo zaleli bandla umnumzana Abednego Bebe
kunjengabantu abathole independence kodwa ke okuqakathekileyo ekufanele sibekwazi ukuthi abantu nxa bethola independence bathole independence yabo emuntwini oyedwa. Lokho akasebenzela akade sebenza phezu kwakho akade sebenza ekumele ukudizana iPF lokho silakho elizweni osokumele ukuthi sikubone ke ukuthi njoba ke abantu bedafula bebona ukuthi umgabe sehambi kambe labo abezani abaseleyo baza kwenza izifiso zabantu na umbuzo omkhulu nalokho kaSiphethe singajabula namhlanje kodwa ikusasa isimelele umbuzo wona lo ufanele ukuphendula kukhona okuningi okwaziwa ngabantu bezimbabwe abangakuzondela ukuthi ngoba umgabe ubekwenza engumgabe owazalwa ngunina loyise kodwa ubekwenza engumgabe omele izanu so sikhangeleke ukuthi sibone ukuthi leyo zanu p f njoba sebesincedisile lakumgabe ungakhohlwa ntinga ukuthi umgabe thina ngo-2004 sazama ukuthi sifake i-impeachment kwehlula izanu yamvikela sizamile futhi inyanga ezithile ezidlulileyo kwehlule izame imvikele so pho njengoba sebebonile labo ukuthi kufanele ukuba benzeleyo impeachment esesimelele kubona ukuthi nxa umgabe sesukile kambe bazahlonipha yini impilo zabantu kambe bazawulungisa yini umkhonomo welizwe kambe bazayidala yini imisebenzi kambe bazakwekela yini ukutshontsha ama-election sikhangele ama-elections azabuya ngo-2018 sifuna ukubona ukuthi kambe-ke umhlaba wonke uzabizwa yini ukuthi uzekhangela ama-elections ezimbabwe singahle sibone belungiselela ama-elections bengazithi umhlaba sesikwazi ukuthi kabakasukenzweni yabo kambe bazakwenza yini ukuthi bangatshontsela ama-elections singabona bengatshontsela ama-elections sizakwazi ukuthi kona hhayi intaba idilikile kodwa kwakathesi intaba idilikile ngoba umgabe esimkhangele ekhokhela ibandla lakhe osokuseleke ukuthi sibone ukuthi ibandla lakhe lizatshintsha yini lisuke emanyatheleni akhe
yebo uzangena umnangagwa sengenile embusweni kuyini elikukhangeleleyo lapha likhangelele ukuthi engalinxusa yini ukuthi lisebenze lonke
thina esikukhangeleleyo okukhulu kakhulu yukuthi abantu bezimbabwe babe lethuba lokukhetha lo ababona enganabakhuphela ngokugcweleyo nangendlela abayithandayo ungakhohlwa-ke ukuthi into esivele siyikhangele besokubhalisile ukuthi abantu babhalise bebhalisela ukuyavota ngibona ngani-ke kungaba kuyinto engaba nzinyanyana kathile ukuthi ke izanu p f ikhangele ukuthi kona ingasinxusa kulowo uhulumende womanyana lanxa ingasinxusa kulowo uhulumende womanyana sizafaka-ke izizathu eziqinileyo phambili ezigoqela lezo zokuthi sivele sihle sigcwalisele ukuthi abezombutho bangangeneli kwezombusazwe ngoba phela sesiqalise ukuthi sesigcwele i-independence sikhangele njalo ukuthi kona abantu kabasoze bahlukuluzwe kini behlukuluzela amalungelo abo kambe sikhangele futhi ukuthi imithetho ekade ingakafakwa ephalamende enjenge-devolution izaba khona yini nezinto esiyabe sizikhangelele ukuthi nxa engena umnankakwa simkhangele ukuthi uleqiniso na ukuthi kona ungenele ukuthi alungise ihlupho ezikhona ezimbabwe ngoba phela into yona leyo ukuthi sikhangele umuntu oyedwa ukuthi nguye ozakhipha inhlupho zethu ngibona ngani iba nzima ngoba umuntu ngumuntu wenjalo okuqakathekileyo ukuthi sibe le mithetho-ke engaba khona ezakwenza ukuthi bonke abantu baphatheke omunye wemithetho eqinileyo engenza ukuthi abantu bonke baphatheke ngumthetho we-devolution of power sizamkhangela-ke umnankagwa ukuthi nxa eqinisile ukuthi hhayi ulande uzokulungisa nenti into yakuqala okufanele sibone elungisa ukuthi ayifake emthethweni abantu bezimbabwe babe lakho ukuzibusa okugcweleyo nxa kungasabanga njalo-ke hhayi thina-ke njengebandla le-m d c besivele silokhu sikhangelele ukuthi hawu bantu benkosi nanku umthetho owafakwa ngabantu belungisa i-constitution entsha kanti pho kuwehlulani ukuthi ube ngumthetho osufakwa ube ngumthetho ulungise ube yiwo okhokhela abantu elizweni nezinye izinto esiyabe simkhangele ngazo zonzo mna ngakho ngabona-ke ukuthi kona uyetshintsha kulezo zinto mbona ngani-ke okuhle kakhulu kakusiko yokuthi obusayo mbani okuhle ukuthi abantwana bezimbabwe bahlale kuhle
umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla ze-MDC kubandla le-MDCT lanxa abaningi besithi sebekhangelele ikusasa elingcono phansi kukahulumende kamnumzana Mnangagwa bakhona abathi kabemukeli ubukhokheli bakhe Omunye wabo ngudokotela Brilliant Mhlanga, isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane. Umhlanga uthi akalabazali ngenxa yombhuqazo weGugurawundi, wona athi wahlelwa ngomnankagwa lomgabe wakhe.
Inyoka le lokhe iluma njalo iyingozi okufana nayo ayitshintshanga. Izanu isithole impilo entsha, isizelwe kakutha. Umntwana ezanu ongenileyo onguye olegazi labantu bemathebeleleni usengenile namhlanje, nguye osezathi aqhubeke ngento athe vele beyeza iminyaka yonke le ongumnankagwa. Akula mehluko owenzakeleyo. Ophumileyo umgabe uphumile ngokumbona, nxa simbona umdibi wakhe uphumile, kodwa yena ngokwakhe izanu ibizwa ngebizo lakhe, izanu ingumgabe, umgabe uyizanu. Ophumileyo ngokuwumdala lokhana okulupheleyo kulaphana, but izanu lobumgabe bayo isele. Lo mnankagwa ekhona phana ukhuliswe ngemfundiso kamgabe, uzoqhubeka ngayo, yikho kwenzakeleyo la. Ngokunjalo ngiqeda ukutsho njalo, kumele ngigcizelele ukuthi inhliziyo yami nxa ngukhangela ngaleyo ndlela ngizwa ubuhlungu babantu bakithi abafa befela ibela, amaNdebele abulewe ngesikhathi seGugurawundi, ebulawa nguChiwenga, ebulawa ngumgabe, ebulawa ngumnankagwa, labo bonke abantu bezanu abenza ubhixi ububi lobomi bonke kumthwakazi. Yibo ubuhlungu enginabo namuhla.
Uzwa ubuhlungu bokufelwa Dokotela Mhlanga? Yebo. Ungathanda ukusichasisela kahle kahle ukuthi walahlekelwa ngubani njalo kwahamba njani?
Nkomo, ngingenje ngikhule ngingela baba, ngikhule ngingela zihlobo zami. Udadewethu bezithwele, isisu sakhe sesilenyanga ezingu-6. Babuya bafika bamvula amasotsha ngebayonethi, bathiya umntwana osesibelethweni esegcikeni laphana wabhida waze wafa. Yiyo indlela abasiphathe ngayo. Ngikhule ngifisa njengabo bonke abantu ukuthi ngibone ubaba ebuya engidobha ehamba lami, ayengithengele lami ngitsho kumbe i-ice cream angezele lokho. Ngiswelile lokho Nkomo. Konke lokhu kungenxa yezenzo zabonabo abantu abenze ubomi lobu. Namhla osokuthiwa sebezingilosi ezintsha abasebenzake izanu ngokutsha, umnankagwa, uChiwenga, labo bonke operesiri labo Chihuri.
Ngezinye indlela lanxa sokutheni ngeke wamxolela umnankagwa?
Nkomo, umuntu obuya abambe umamakho irephu asuke laphana abulale uyihlo, arephe udadewenu, abulale esigabeni, athathe inkomo lenkukhu adle benza abakufunayo, kunzima ukuthi umxolele. Lanxa ukuxola kufanele kuvele kuJehova, eqinisweni ikuthi konke lokhu ngiza kubeka ezandleni zenkosi, yiyo ezamxolela, hhayi mina isidalwa sakhe. Mina isidalwa sakhe ngihluphekile emhlabeni, angizi kumxolela.
Udokotela Brilliant Mhlanga, isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane njalo wabulawelwa abazali kumbhuqazwe weGugurawundi. Zimbabwe. Zimbabwe yingoma kaThemba Ndlovu edlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ekuseni. Kwaneleke okwamanje sihlobo zami, kasidibaneni akuhola kumahola azayo ngo-12 o'clock silohlelo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.